Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela amachurch, kuvela kucivil society, kuvela kumapolitical parties, kuma women's organizations, kuma youth, kugovernment. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nenkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapolisa ahambe ekha abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamuhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele-MDC, ele-Coalition of Democrats, lele-People's Democratic Party, amanye nenkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathe lezindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kwisimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela amachurch, kuvela kucivil society, kuvela kumapolitical parties, kuma women's organizations, kuma youth, kugovernment. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yukuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hatshi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingeje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional, the international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo, njalo futhi njengohulumende ngokuthi babakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo, zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Jamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamuhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kulembiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okunengi okwenzakala ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip, unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ife yasithi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kuyizinto ziyenzakala kule evidence, kulama-pics, but bayabeswa la kunjalo, layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapholisa ahambe ethaba abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikuthi engxenye yilabana ababe kuprotest sebelandela abantu abadala abazihlalele. Konke khonoku vele kazayike phendula umbuzo kodwa uphendule okwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona siza investigator siza kubona
khonoku ukuthi kuza investigator khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana ngathi bazathi bazeinvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika 2016. Vela zange bedingisise instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamenti kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wePhalamenti injani ungahamba genesio party yasomqoti abantu babesesaba khonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhwi kweleBotswana umnumzana Bheki Mpilo weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathu yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxele weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhwi phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise siphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Si uyatholisa nto abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bedengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathe sesikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owaye lo muzi, waye la nto yonke, waye le nkomo, waye lezifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphongusukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthiwa uyathwala nzima ukuthi athi isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalele ukuthi umuntu nxa efika ngale even ipassport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu azitholele ipassport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto omele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni emhlangano wokugcina womnyaka ophelile, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya u-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenze losaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebomba legranate kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelephilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona la studio ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana, kodwa iningi ngakwazakala bezengabe South Africa. Ngoba ukhulume South Africa lawo kube ekhulumini wathi uzozama ukuthi isiphathamandla ezaphezulu ziyofika eBotswana ziyobona ukuthi kulamalungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kulabantu abaningi sebesebezile ngabe South Africa badinga indawo ukuchacha ngoba kukhanya ngathi momomobe ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphi South Africa.
Bathi befika khona ngapho bayathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi laba abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha letha, kodwa iningi yalaba abantu abazile amandla angazulu leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidlulele. Zeli usokuzothi ma futhi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangingabrakha izinto kazimanga kuhle umnotho wesafrika lawo kawumanga kahle loba nje imizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakelo lubekhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto izele ezidula ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye ngoba abanye abaningi akhona abeneseuke ekhaya ngesikhathi besesileyo bebe abantu abasebenzayo. So besiyakubona ukuthi umumo unjani, bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlula isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlula ngesikhathi besuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi labo abanye ede bephenduke umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoku? Kunjani kathesi?
Hayi kunjalo sokuthiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla enjala ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethi uzokunikela abantu kodwa la bantu bazabenikela ebhoda ngabantu uzobakunotuleza ngapha bazozama indlela zokuthi wabagcine khonani le naba abazodlula phambili besiza kubo-South Africa besiza kubo-Pretoria nabojobhele endawo ezinjalezo kuzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sidokteni ninoba u-R10 into yikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala embaziyo khona manje abavalelwe ababanjiwe ngo-January abasehambile abasemakhotha abandeoti amacala abathonisiswe banika isigoba bazosinikwambe bazofayindiswe mbe bazogotshiwe kwezinye angesikasasa kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay njulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobitela imvuva abanye bathi okay tolivalela. So sokusiya ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba intathelo zindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo o-annual general meeting ekupheleni kwenyanga nhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo uAndrew Tapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba babe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangazi ukwenza iligi yethu ibe le bizo, labo befake imbitshanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe seziziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sisesibangeni esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo wemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye lasemathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye leyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa lazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule miwethi iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBhoso 90 lalokubikwa lingachabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu leko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Ukhumalo Kacheni.
Ye, Kacheni unjani?
Hayi, ngi-right, ngiyalinjani
lena. Ngiyaphila kakhulu, unjani eZimbabwe?
Zimbabwe sakhawula la.
Ye, akutsho Kacheni, tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokujoka umbutho wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, bakhangela ipheji yabo, vele thina ngabo basitshela abuse, iyimithendisi yakhona sayiboni vele. I-democracy lesi iyazi ukuthi abadala bayizindlela vele aziyiboni la. So kungoba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni wahlakana amasosha amaphoyisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Abanye impuphuma bangene badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impuphu utshaywa kuphela. So kungakwazi ukuthi athi uphilelani ukuthi ungakhungula nje endlini itshaywe. Ngakwazi ukuthi wenini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini lakhonoko? So abasareporti loku reporti?
Uyareporta kubani? Abantu akhona zabezolitshayelo ezivale ngezikhava emehlweni. Uyareporta ukuthi ubone bani umuntu okhona ungambonani face yakhe. Kuphela ngaphakathi nje ngoba kungela power yokuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithi kathi nawo hayi indaba ngisafa ngalindlela.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakama?
Asakwazi sisakala ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe. Ngoba la mawatha akhona sathi avuke engasebenzi, inithi lishate edawuni. Asakwazi sihlahlahle ukuthi yo kumele ukuthi kwenzeke ubu wangukona. Sebeyalinde size ngabo-ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale u-control.
Uthi ngithathe osecingweni ngizwe ukuthi silobani. Ye mama, kunjani?
Ngiyaphila, Dubele njani?
Siyaphila kakhulu, ngusikhathele. Umanyati.
Hayi, mina indaba yeZimbabwe le idubinzisa ubuhlungu ngoba lawo masotsha lamapholisa angikhona ayi wahlukuluza abantu. Yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali, ngisho lokho kubizwa kuthiwa i-bribe. ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi why bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right, ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi belungise, balungisela bona musabalungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa, bayenzela wonke umuntu oyisizalo seZimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo, but abantu ukufa kwabo bafele sonke. Nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu, wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabe labantu ababothiweyo ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele amabhela ukuthi baphume, ngoba kade belwela sonke, kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike. Kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo, bacakile, bayazihluphekela, siphila labo nsuku zonke bayazikhawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokho Ntombenda?
Nambona ngathi sengaphandle kwelizwe nxa singabambana ukuthi sitshengisele ukuthi into leyanenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa. Kasiyithandi thina, sile power ngoba singaphandle. Singancedisa abaphakathi nangemali, singancedisa abaphakathi ngokutshengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi, ngoba laba abantu abafelanga bona bodwa, bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sathi ilizwe lingavuka litshintshile, thina siyavuka si-enjoya, abayizilima babi besebengasakwanisi, abafileyo babe befele.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tokino ama-embassy, xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo, sitshengisele ukuthi asithandi into ezakala eZimbabwe, ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa-ke sizwile i-ANC sithi okuhlupha ngama-sanctions, izijezo zenotho.
Hayi, sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa. Why kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions zingakhulumi ngabantu ababuleweyo?
Ngizwa kuthiwa-ke silo baba ecingwani.
Mina baba Dube, into ebengikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayena abantu. Kule nto nje question ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza eZimbabwe, are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain that we feel are in pain there? Ngoba into yakhona izwisibuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo? Uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual, maybe ama-government officials akubona. Into engimangalisa ukuthi why uhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo, bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwane.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Labo abantu be-opposition, they are too biased. Kabakhangeli abantu, general public, bakhangela bona ngokwabo, kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa ephalamende, epasiswa ephalamende, ibhizi ngale ephalamende kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele ephalamende namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.